soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 18 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwabayisikhombisa 7 kwabanjwa abangamakhulu phose amane 371 igciwane le-coronavirus ngelanga linye. Elezambia selingene kumaviki amathathu okuzila owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda obhubhe izolo.
So usizo asinike lona luyisifundo yithi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini, sisebenzeni ndawonye, sithuthukisane, siphakamisane njalo sikhululane.
Izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezigoqela odokotela izalahlekelwa izimpahla kuze kuthe izindlu zokuhlala kulendawo zemukele izipho kunhlanganiso yebulawayo Queens.
Yithi omama bakobulawayo impilo xa siyikhanyile isibhedlela sethu kobulawayo xa bevelelwa ibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwabayisikhombisa 7 kwabanjwa abangamakhulu phose amane 371 igciwane le-coronavirus ngelanga linye. Kumanani awethulwe izolo ntambama ugatsha lwezempilakahle luthi isigaba seMashonaland West njengensukwini yiso esibe lenani eliphezulu kwekhulu 125. Inani labahlatshwe ijekiseni ye COVID-19 lilokhu liphansi kakhulu ngoba kuhlatshwe abayinkulungwane lengxenye 1554 ngelanga linye. Luqala lolu hlelo kwakuhlatshwa abedlula inkulungwane ezilichumi 10,000 ngelanga linye. Welele Zambia umnumzana Edgar Lungu uthi ilizwe lakhe lizaba phakathi kokuzila okwamaviki amathathu kulandela ukubhubha kwakhe waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda. UKaunda ubhubhe esibhedlela izolo lapho abeselatshwa khona umkhuhlane wenyumonia. Ubesele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97. Iphephandaba lokule Zambia elelusaka Times libika ukuba uLungu wazise ukuthi phakathi kwamaviki amathathu la amaflag azakwehliswa njalo imidlalo yonke yokuzilibazisa izamiswa. UKaunda wadlala indima ebanzi kumzabalazo wokukhulula ilizwe lakhe wazoba ngumongameli walo wakuqala selithole uzibuse. Wancedisa njalo amazwe amaningi ase-Afrika afana leZimbabwe leSouth Africa ukulwela inkululeko yawo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Hanana.
Silusizi bakithi ngokudlula emhlabeni kukababa uKenneth Kaunda. Noma silusizi sinjalo siyayibongela impilo yakhe. Sinanzelela ukuthi uphilile sibili waphosa wayabamba iminyaka elikhulu. Balutshwane sibili abangayibamba le minyaka 97 years. Noma kunjalo bakithi sidangele imoya ebuhlungu idabukile ikakhulu sikhangela ukuthi uhamba ngesikhathi sobhubhane okuzenza ukuthi le ndlela yokumphelekezela kwaba lesifiso ibe ngani ilukhunyanyana. Sidabukile silahlekelwe njengabantu beZimbabwe silahlekelwe silahlekile njengabantu besadaki, silahlekile njengezalo ze-Africa, umhlaba wonke nje jikelele ulahlekelwe.
Kukhona yini okungafundwa mhlawumbe ngababusi abakhona kukhawunta, ngitsho lozulu nje jikelele ikakhulu abatsha abangababusi bakusasa?
Kuningi bakithi esikufunda ngempilo kwababukhawunta. Siyananzelela ukuthi usekele kakhulu waxhasa abalweli benkululeko ekakhulu abeSouth Africa labeZimbabwe ngesikhathi belwisana labancindezela abamhlophe labenketha bethabi emazweni wona la engwaqambayo. Ubabukhawunta besithi yena iZambia kayikakhululeki nxa abanye abantu abamnyama beZimbabwe labeSouth Africa bengakakhululeki. So usizo asinike lona luyisifundo ndokuthi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini, sisebenzeni ndawonye, sithuthukisane, siphakamisane njalo sikhululane. Ikakhulu sinanzela khathesi kulabo xenophobia eSouth Africa. Kumele South Africa ifunde ukuthi kuze ithole inkululeko abayikholisa namhlanje yabuya kungenxa yokuthi kwakulabanye abantu abanjengoba bukhawunta besebenzisana labo. So kasifunde nini kuba bukhawunta ukuthi khona singabantu banye, sithandane nini, isibe kwazi ukuthi hayi siyasizana lapha lapha yana. Okwesibili abakhokheli lababusi bethu kumele bavume intando yabantu. Babukhawunta noma ubusa isikhathi eside, kuthe kufika esikhathini sokuthi afike kukhetho adliwe, wahlonipha intando kaZulu, wahlonipha intando yabantu, akazange athuma amasosha chaya abantu, akazange aqile, akazange abulale abantu ukuze avikele isihlalo sakhe sokubusa. Yikho engutsho ukuthi ababusi bakithi ngabame khonapho bayinanzelele ukuthi abalwele ukuthi abantu bakhethe bekhululekile. Nxa bengakhetha futhi kakuhlonitshwe lokho okukhethwe ngabantu.
Lo ngumnumzana Mthulisi Hanana olwela amalungelo oluntu ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezigoqela odokotela ezalahlekelwa zimpahla kuze kuthe izindlu zokuhlala kulindawo bemukele izipho ezibalisa impuphu, irayisi, amafutha okuphekisa kanye lezigqoko kunhlanganiso yebulawayo Queens. Inkampani ye-OK Zimbabwe layo isanda ukuthatha inyathelo elifanayo ngesikhathi uhulumende esithi indawo le izalungiswa kakutsha. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Bekezela Maplanka, isiphathamandla salinhlanganiso.
Esikwenzileyo empilo sihambise ukudla okugoqela impuphu, irayisi, i-cooking oil lokunye nje okuninginingi, lempahla zokugqoka ebantwaneni bethu abangodokotela abayehlelwa yingozi eyomlilo empilo. Thina siyinhlanganiso okuthiwa yibulawayo Queens eyabomama kuphela, omama abenza imisebenzi yokuthengisa, abanye ngabasebenzayo, abanye ngabangasebenziyo. So inhlanganiso nje eguqela umama wonke okubulawayo eyahlangana sabumbana. Singamabulawayo Queens sisho ukuthi thina sizindlovukazi zakobulawayo, yithi omama bakobulawayo. Impilo nxa siyikhanyile isibhedlela sethu obulawayo, nxa bevelelwa ibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincedise. Ngenxa yengozi leyi eyayivelile, ivelela amadokotela esikwazi ukuthi bangabantu bethu njalo balusizo lwethu lwanamhla lakusasa, sabona kufanele ukuthi sihlangane njengehlanganiso yabomama bakobulawayo, sikhuphe izimali, sikhuphe lezimpahla siyebanceda. Njalo ekuzweni kwethu sezuthi ulabantwana abancane abathi kathathu. So sizamile ngayo yonke indlela ukuthenga ukudla okuningi okungaba isilinganiso sokuthi impuphu ibe yi 385 kgs and then i-rice layo yaba yi 119 kgs. I-grocery siyithengileyo sibili ibe i-grocery eningi ukudla okuningi sibili ukuthi ngokubona kwami bazachova sibili maybe izinyanga labo begwanisa ukuthi baphatheke kuhle.
Lwamukelwe njani lolu ncedo?
Uncedo lolu lwamukele ngendlela emangalisayo. Ngoba ekuhambeni kwethu siqalise sahamba empilo and empilo laphana ngingathi abaphathi bonke abesibhedlela lokuzigaba ezitshiyeneyo zemisebenzi abagoqela umetroni unyamambi labanye bakhe abakhona phana but abasezigabeni eziphezulu khona phana esibhedlela bajabule kakhulu kakhulu basibonga kakhulu engingathi baze basifakela sibili lo mthandazo omangalisayo ukuthi into esiyenzileyo iyamangalisa singabomama ukuthi siphathisane labo phakathi kobunzima obungaka olubehleleyo.
Inhlanganiso yakho iyake iphathe imisebenzi eminye yokuphathisa kunsukana ezedluleyo leminyakeni edluleyo?
Sake saphathisa ke ekuphatheni kwethu ke besikwenza kuma individuals ebantwini esingathi maybe kule inye imuli esentumbane esasithengela igrocery ukudla every month sibahambisele sibanika imuli leyi yayiyimuli nje ekhanya engugogo ohleziyo labazukulu abalahlekelwa ngabazali babo. So ugogo laye wayengasebenzi abazali babantwana laba bengabazi ukuthi labo baqonda ngaphi banyamalala nje bese South Africa eGoli. So ugogo wasebona ngabantwana sebefile sabanceda kakhulu izinyanga ezithize ezilandelanayo sihambisa ukudla okugoqela izimpuphu irayisi amachukela amaseba lakho konke nje okunengokwakudingakala.
Lo unkosikazi bekezela amaplanka isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Omunye umama welokithi lenjube untombi kayise Ndlovu ubikwa wabulala umasihlalisane wakhe uNicholas Mavura obesehlale naye okweminyaka emine. UNdlovu waqamba emanga emapholiseni wathi uMavura wafika endlini esopha igazi elimele kanzima etshaywe ngabantu abangaziwayo wafela ezandleni zakhe. Iphephandaba lobulembo beinternet elenewzimbabwe.com lithi umdlali wenguqu uMavelas Nakamba odlalela iqembu leAshton Villa kwelengilandi uhlangane lomongameli Emerson Mnangagwa izolo esigodlweni seState House. UNakamba ngumdlali wenguqu owesibili ukuhlangana loMnangagwa kunsukwana ezisanda kwedlula kulandela uTino Kadewere odlalela iqembu leFrance laye oke wamvakatshela. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende engagcina evala idolobho lakoBulawayo ngendlela ye-lockdown ngoba abantu baqhubeka besephula imigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Leli phephandaba lilemfanekiso etshengisa abantu benatha bebuthene phandle kwezitolo ezithengisa utshwala. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Okunye ngingakhuluma ngecorona, hayi corona hayi akulanto kuthiwa yicorona. Corona libizi nelibekiwele elicatsha ngomunwe. I-United Nations sifuna ukuzenzela lokhu ekuthandana belungu laba ama-China nama-Russia.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7, njani saphila kodwa? Hayi, likhuluma noThulani wakwandlela oqhamuka eFlabuzi phansi kwenduna e-Osbasa. Ngithi mina bantu bakithi bakomthokazi sicela luke livule ingqondo. ingqondo zenu nivule enamehlo enu ningalali hlukanani nezinto sezizana uPF nezi MDC whatever is MDCT whatever is MDC Alliance must wake up and sibe singabantu abazimele votelani iqembu lemthokazi Republic Party liyagijima nozano PF niyagijima no MDC izinto zesishoneni thina sisizwe sikamthokazi sizwe siyimele sodwa ngoba namanje sibiloke besihlukumeza kanje basihlukumezela khona lokuthi nasi sizwe sikamthokazi sizwe sikamzilika sika sikalobhengula kodwa nina nisagijima no MDC nabozano PF wakwezwa kuphi ukuthi mina wangithatha ngumntwana kamakhelwane uthi ngizohlala emzini wakho mina yimi ufanele ungise izinto zakho ngizozilungisa kanjani izinto zakho ngoba mina izinkinga zizala ekhaya zaziwa ngumnikazi womuzi into leli yenza ligijima nabo zanu phepha nabo MDC nabantu basesishoneni lize wafaka ukuthi livavotelwe ngamakhansela sithina sihlala la eGoli manje siyasokola la eGoli sihamba sihlangana neyinkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu bezanu phepha nabantu beMDC anike likhule mani emqondweni mani liwazi ukuhlukanisa into embi lento eright uyabona ngoba lento leli yenza ekho right bese ngiphendula wena ndoda wena mfono uthwena o MDC Alliance nabo MDC labo zanu PF alisakwazi ukuthi uvotele ini baba noma siwake up you must use your mind you must madula blankati uyeza baba ihlukana nezinto uzitshela ukuthi nawo MDC thina bo MDC wathwad baba votela iqembu lemthwazi Republic Party iqembu elikwazi ukuthi lilwele wena ungumasaka manje uyahlupheka ekhaya uyahlupheka manje usi abafuna abamakhelwane bakho noma kuzana basegoli kodwa nizokhuma into zabo MDC uthona uvotele MDC what is chamisa is useless hlukana nabo MDC thihlukane nabo zanu PF you must use your madula blankati baba
inkunzi emanxeba siyithulela isigqoko isilo sakwankomo nekula layo thina abakomcetshwa sithi nansi enye indaba ezisusize ezisubuhlungu inkulumo mayelana ngesikhathi ma kulwela leli lizwe esiphila kulona kubahoquluzi aphuma phi lamanga esiwazwayo ukubana uhlangothi lwezipra lwalungelabo ama war collaborators okuyinto engamanga aphindiwe ngoba besibancinyane ngaleso sikhathi bithine besibizwa okhinjani sigijigijima lapha nalaphayana sibancedisa obuthi ma besuka lapha beya laphayana bebethuma ukubana siyebheka ukubana asikho yini isitha sigijime sibenje ngabafana abazithi hayi masibuzwa sithi hayi dinga iimbuzi zakwethu okanti sibheka bona abamhlophe ukubana abekho kuleyo ndawo bese siyabuyisela umbiko ukubana hayi kuleli ya village kuhle akunalutho esiphila ubonile obhudi bese beyaya so kanjani makuthiwa khona lena kwabechabi khona kwakulabo jibha labo banibani kanjalo nje ababencedisana nabalweli benkululeko thina ke sikhona ngomunye wabafakazi balokho ngoba yebo kade bebeyifishane ngalesiya sikhathi around about 9-10 years kodwa-ke bebesithuma obhuti sigijime nje sibhekabheke ukubana akunalutho olungabaphazamisa bese beyakhontinywa beye kuleyo ndawo kumbe kuleyo village abafuna ukuya kiyo ngokunjalo ayikho le nto abayibalayo sokuyindlela nje yokubona sebefuna ukubana benikane lokho abazakunikana kumbe usizo lolo abazakunikana kubana abakubo yibona ababencedisa abalweni benkululeko nathi sikhona onenkani kaze kimi siqonda tshela iindaba zakhe
sanibonani bathokazi abahle ninjani maqhawe namaqhawekazi kustudio 7 hawu siyabonga umsebenzi omuhle niwubambileyo lapho sinibiza maqhawe ngoba kufanele vele siyajabula kakhulu nibambe kanjalo ningabuyeli emuva nizilethe iindaba njengoba zinjalo nalezi ezifihlakeleyo ezingafanelanga zirilizwe liyaziletha siyabonga kakhulu khuthaza abantu bakithi abakomthwakazi ukuthi ababe nesibindi njengawo wonke umuntu wasemathebelelendi osethe wazwi izwi likamqondisi moyo wemthwakazi waphakama wathi yes yikho besivele sikulindile lokhu singagideli amashona ingoma zabo sitshaya size sithibilike ugide iingoma zesishonene emashonalendi leharare uyeke okwakini uma ungakoncube yenza okwakini ngapha emathebeleni kwancube hlukane nento zakochamisa hlukane nento zakomnanga kwasina uhlobo nabo labantu yenzana into zakini zakudlovu ngapha kini emathebeleni yeah akekho umuntu akochamisa emathebeleni noma ungajikeleza yonke ikhona emathebeleni angeke uze umthole umuntu akochamisa hlukanani nokuhlinamathelana nabacindezele basicindezele labantu naye lo she umondlora lo bagcwele abantu bakithi esindebeleni abafuni sikhululeke babhizi ngemali bona bagenest imali sithi phumana entweni zokuba genest imali ningene kwezepolitiki ngoba nihloso ukuzokhulula abantu bakomthwakazi emathebeleni lingene kwezepolitiki ngoba lihlose ukukhulula abantu bakithi hayi ukungene kwezepolitiki ngoba ufuna imali ufuna ukudla yekani istyle sendleso nanku mnanga kwauqalile istory sokuthi ufuna ukuthi wonke umuntu wayeseZambia nongalwanga nababephekela abantu bebhalisele ukuhola imali le yazo athi uzoyinikeza abantu ibutsotsi bokufuna amavoti 2023 libe be careful yekani ukurojwa ngezwidzi ningabantu abadala bahlanya abantu bakithi bathandela intsaro zezano hey umnanga kwanzofanaye hey umnanga kwauye lo wayebulala abantu bakithi ngeguguranda hlukanani nento zezano abantu bakithi singaka sesiphinde singaze siqabane sodwa ngoba ngiyayibona iyalapho ukuthi sizogcina siqabana sodwa yekani ukuba proud ngabantu basemashonaland siyabonga
Lawo bekungamazwi enu linaba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp angelani lokwenza le Studio 7. Inombolo zethu ngu +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho ozakwenza ukuthi ilanga lakusasa elokunanza ukukhululwa kwabensundu ebugqilini elithiwa June 10th kumele libe likhefu minyaka yonke. Sokule minyaka eminingi abensundu bezama ukuthi leli langa linanzwe njengekhefu. Kolunye udaba lokhu zivulwa kancane kancane indawo kwele Melika kulandela ukwekethiswa kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson ohlala esigabeni seTexas. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani khona ledolobheni leHouston lapho ahlala khona.
Emsakazi nxa sikhangela umumo ngendaba yomkhuhlane ngithi igciwane leCovid into lokho semanzonzo noma indawo ezithile lapha lalapha sesivulavulile kanti njalo baningi abantu asebe bathatha ke injection enqabela lomkhuhlane phecelezi iCovid vaccination ngakho ke into ziyazijinja jinja nje kancane kodwa hayi lokho kusavalile indawo eziningi
belokhu ubegqoka yini ama mask abantu njengoba sisizwa kuthiwa ezinye indawo sezivuliwe njalo abantu sebevunyelwa ukungena bengela mamaski.
Nxa sihamba phandle lapha sinezeluthu abantu abaningi belokhu besayigqoka sibili imaski. Kukanti indawo eziningi ngathi ezifana lamavinkili kuthi izitimela lamabhasi athwala abantu nje uZulu alokho esawuqakathekisa umthetho wokuthi abantu kabafake izifonyo phecelezi amamaski ngaso sonke isikhathi ngoba bathi umkhuhlane usasekhona kawuphelanga tu ngakho nxa ulapho uhlangana khona loZulu nje lokhu bekubalulekisa ukuthi ke umuntu kafake isifonyo.
Umkhakha wegciwane omutsha lo esizwa kuthiwa iDelta ibizo lawo kuthiwa ungani lobukhali selikelezwa ngawo yini khona ngapho
leli gciwane ke abalibiza ngeDelta okukanye ekuqaleni iqale libizwa ngokuthi Indian variant valitinsha ke la kuDelta lapha besingakezwa lutho ngalo singake izwa imbiko engabe ethi yona lingabe selifikile lapha lokhu silizwela kwamanyamazwe anjenga kwele South Africa lakhona ngale lapha elasuka khona kwele India.
Lo ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Houston esigabeni se Texas.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Namuhla kuhlelo lwethu olwendaba zokhetho sixoxa nengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana George Mkhwananzi. Sihlaziya umumo okhona elizweni lokuthi ukhetho luka 2023 ulubona lungahamba njani ikakhulu esigabeni seMathebeleland.
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla ukuthi lingalwisana lezano, liphelile du, akukho elingakwenza ukuthi limelane lilwisane noma linqobe ibandla lezano. Kodwa ke akutsho lokho ukuthi ngeke kube khona elinye ibandla elingasuka liphume ngaphansi kwengwane yeMDC from A to Z, lizimele eceleni bese liqala ukuthi kube yilona elithobelana lezano. Kungenzeka libe khona ibandla elinjalo lilwisane lezano linqobe, kusiya ngokuthi abakhokheli balo ngobani. Ngileqiniso mina ukuthi uma laba bantu kade belandela uChamisa asebechithachithwe imithanithani yokwenza kukaMnangagwa ethenga abantu beMDC abafake amakhwapheni akhe bengakutholela icebo lokuthi balwisane lakho. NgokwaseZimbabwe, ngokwepolitiki yaseZimbabwe, umbangazi waseZimbabwe, bangaba khona abantu abangamlandela anqotshwe uMnangagwa umuntu ongenamandla, umuntu ongela popular support, umuntu ophila nje ngokusebenzisa ukuganga lezi ndlela nje ezingcolileyo zokulwisana labantu abaphikisana naye.
So kuke kwakhulunywa lapha ngebandla lezaphu, abanye bebona ungani lingaba lamathuba angcono kukhetho olulandelayo. Wena ubona njani amathuba leli bandla?
Ibandla lezaphu okwalo sekwaphela waphela ngaphansi kobukhokheli bukaJoshua Nkomo. Akukho okunye okuhle okudlula lokhu okwake kwehlela izaphu okungenzeka manje okungadlula lapho izaphu yafika khona ngaphansi kobuholi bukaJoshua Nkomo. Konke lokhu esikubonayo ngamandlwane akungeke kuphinde kwenzeke ukuthi ibandla lezaphu lithole any support eMathebeleni noma kuphi. Ngabantu nje abalokhu mhlawumbe besa phethwe yikufisa kwakukhona kudala, kodwa ngeke kuphinde kwakhe ke kube khona. Ngaphansi kobukhokhelo obunjengoba kaDumiso Dabengwa obesaziwa eyisahoho esikhulu kakhulu kumbali yezaphu, izaphu ingakwazanga ukuvuka ithole idobhadobhe nje okuthile. Kuyino sokungayenza ivuke manje ebantwini abangaziwa muntu abangaxhumananga le mbali yokulwelwa kwelizwe, ngoba yikho lapho izaphu eyaziwa ngakho. Lokho kunye asigcineni imbali yezaphu njengabantu begcina amathambo abo isemkhulu, akulondoloze kahle, sihloniphe, singafuni ukuthi sivuse emangcwabeni sithi isilwele izimbi zanamhlanje. Kwaphela okwayo ngeke kuphinde futhi kube khona.
Abakhona njalo abathi ngokwenzakalayo elizweni kakhulu esigabeni seMathebeleland singabona lebandla lemthwakazi Republic Party lalo lidobhadobha ama-seat lapha lalaphaya. Ungakubona kusenzakala yini khona?
Kusiya ngokuthi ukhankaso labo balomisa kangakanani, njalo kusiya ngokuthi imali bayayithola na yokukhankasa. Umhlaba uvundile kwelaseMandebeleni. Abantu baseMandebeleni bahlukunyezwe kakhulu izano, bathathela into yabo yonke, baphucwa konke ukubenza babe ngabantu, basenandlela uhlonipho abayiphiwayo, basele nje beze. Yikho ke iMRP uma ingakwazi ukuthi ingene idikitele isebenze zonke lezi zikhalo lezidingo zabantu beMathebeleland, ithole le mali yanele ukuthi ikhankase, ingaba nakho ukuthi dobhadobhe lapha lalapha. Mhlawumbe umbuzo sokungaba yikuthi uma isithe yaluphiwa lolo sekelo izokwenzani ngalo ukuze ilwisane nalezi zinto ethi sezenziwe izano, ngoba osekwenziwe izano lo mbuso wezano kusukela nje ngo 1988 eMachabeleland ngubi kakhulu kuhlasomolisa umzimba abangaboniyo bangacabanga ukuthi yonke into ihamba kahle izwe laseMachabeleland lithathiwe lithunjiwe uma ngakubheka leyo ndlela yiko ke iMRP ilawo amathuba okuthi uma ize kahle yawuthiya kahle umjibila wayo ibambe.
Lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, besixoxa laye kuhlandla lokucina lengxoxozo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 ngelanga linye. EleZambia selingene kumaviki amathathu okuzila kulandela ukubhubha kwayengumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda obhubhe izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.